sajabuka kakhulu, especially i-turnout yasePhalamende, bese bengasento mina ngokwami uthi bengicabanga ukuthi zayi 2/3, so siyajabula. I-race kamongameli it was very tight, kodwa siyajabula ngoba i-turnout yangkhona emakhaya, especially i-base yethu iphumile, i-organization ibikhona, so siyajabula. Kodwa okwami thina njengi-youth ngiyafisela ukuthi ngoba sesinqobile kathesi silo msebenzi omningi wokwenza. Number one, i-victory yethu iyabuya against ukufa kwabantu this week, so I think siyathaba kodwa siyakhala enhliziyweni yethu. It's never a good thing ukuze ukuthi kufile abantu ngendaba zokhetho. So that is the first thing, kumele sibakhumbule abantu abafileyo. Number two, kulo msebenzi omningi ukulungisa i-economy yethu and ukuthi sibambane ama-Zimbabweans. Nxa elections iphelile kumele sikhumbule ukuthi sonke singama-Zimbabweans, sonke sifisele i-economy yethu ukuthi iphakame again.
Abe-MDC Alliance bayala ukuyamukela limpumela, bathi i-ZANU-PF iqilibezele isebenzelana le-Zimbabwe Electoral Commission. Uthini ngalokho?
I think njengokubona komuntu wonke, ngingathi lapha ngalangapha bekulento isikhalazo. Yes, angazi mina ukuthi kule election anyway eyenziwa which is 100% perfect. Kodwa it was unprecedented inumber yama-observer ekade ikhona for this election, unprecedented. And so silinde bona, I think they are one by one bayavuma ukuthi it was free and fair. Bekuthi leyo ama-anomali lapha nalapha, but not enough ukuthi bengathi hayi bekungena free and fair. But it's expected bazakhala and kumele sizwe. I-process ikhona, iyabavumeza ukuthi benqabe lama-challenges, behambe through ama-courts lani, and something kumele si-respect nxa benza njalo. And but I don't think bazaphumelela. I think it was enough. Ama-observer, as they have confirmed ukuthi it was free and fair enough.
Kodwa ama-observers avela ku-European Union athi kaluhambanga kuhle lolu khetho ngoba bekulokwethuselwa kwabantu, kanti njalo lezi nduna bezisetshenziswa ngendlela engaqondanga khonapho libandla lakho.
Ukubona kwami baba ukuthi i-election le yi-election ye-transition. Kulabanye ngathi amanye ama-elements asasekhona angabe yenza khonokho, but ngabantu abalutshwane, and it's something okusokuphelayo. Umongameli Mnangagwa, he was repeatedly saying ekhuza abantu ukuthi lapho sesiku-new dispensation asifuni izenzo ezinjalo. So I think ama-elements amalutshwane alokhu esenza lokhu, ngathi ama-hardline amanye ama-oldover from isikhathi sikamgabe. Kodwa sesingena likathezu kule new dispensation, izinto which we expect ukuzaphela konke lokhu. I don't think it was something over widespread to justify ukuthi bathi i-election ibe ngaso free and fair.